Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Eli bakithi izinto bakithi nani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni abuye busuku ehambe busuku.
Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapholisa ababhaxabula njalo abopha abantu abendlela amashumi ayisishiyagalombili. Kulembiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu PF. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sise wange lapho esihamba khona le qembu leGwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapholisa ukutshengisela. Amapholisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokukwetshisela e-Africa Unity Square lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone isakhamuzi semzini we-Highfields ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Eli bakithi izinto bakithi nani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni abuye busuku ehambe busuku.
Usenator Lillian Timvias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Iphathi yami i-MDC alayenze ngamhlali yakwazi ukuthi baka-announcile ukuthiwa khona sile demo namhla and it's according to the constitution of Zimbabwe which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhlupha yonkuyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni lezanu-P F umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu sasuza suthi nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokho, but bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalana emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukuzwisisa umthetho ngoba umthetho uthi wona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela. Abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we have said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration ma bekhuluma yes, but on the ground the situation is different. I think that's saying ngiyalandela ukuthi ebudiriro abantu kade bepaka amatshe emgwaqweni amapolisa yethi move in and disperse these and off gathering.
Wengeze u-assistant commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho osekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli beMDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla lezanu PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga lidali lepalamende kubandla leMDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiwo mapholisa oqobo.
Thina sesingena ethawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantu ezindlini, bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilangaphi bangekho emotweni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade ezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe. So abantu bacine sebuthana laphayana enasingemarket square lapha baseqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiya e-Fordent Square. Ukufika bafikile sibili but bacine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tiergas phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba zesiimota zethu ongathi ugatshana ngoba zesezonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela kangapha abanye besitela ngapha abanye besikwa besika khonapho kutshaya izicathulo abanamabhatons. But engikubonileyo mina abantu abaningi ade bekuyuniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi i-BF yabo ngabantu abatrained.
So ubona ngani ngobani bona labo kade betshabana?
Socha sibili kanti wama uniform yike ngikubondileyo mina ngoba amapolisa polisa they were professional. Abanye bangikhona sihlangane lapho ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume nendadi igcwele amapolisa okuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but babapho ukuzimela bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengisa emgceke ukuthi khona kaso mapolisa polisa
ukuthi aso basekeli bezanu PF laba okuthiwa ngama youth militia
kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-uniform. Ungakhangela siyafika into square ukhona omnye kade umpolisa kade tshaya umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulima ngobhobhokule crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile beMDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze ukuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentatheli zindaba. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phandle owenzelwe emzini weMilton Park, umkhokeli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthe lo abengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
Yebo, liza kubona lokhu kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho kuphetha ngohlelo lwethu.
UChamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele kuphambana nomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo ngolwesibili, siyabe sisegwelu ngolwesithathu eMasvingo, ngolwesine eMtare. Amadolobho lawa azanikeze ithuba ukuthi izakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo kuconstitution yaseZimbabwe usection 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amathumi ayisishiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kambuzuma e-Epworth leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa oludaba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzwe ekhathaze kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. Umnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi echungumeyo zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Well, lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sinikele abantu bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sokuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kule nhlupho eziningi eziselizweni, amagetsi kawakho, i-fuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla le-ZANU-PF kusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe, ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hathi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isidwo 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla leMDC lozulu weZimbabwe jikelele abahlala kwelebhilitane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi umongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Sixoxele siphathamandla sogatsha lwaleli bandla olwabasakhulayo eBhilitane, unkosazana Kimberly Bebe wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe. Sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni khulekela bona laba bantu abahlukuluzwayo ekhaya. Sesiqeda khonapho abasebenzi beZimbabwe Embassy pha eLondon babiza amapholisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubatshaya, thina kade sifuna ukuyenza i-violence phandle kwe-embassy. Amapholisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singatshayi muntu, asizange sitshaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully, siyenze peaceful protest. Amapholisa sacoca-coca lawo, amapholisa asilinda-ke. And then amapholisa asanda ukusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine i-petition ehambe ku-Prime Minister ubaba uBoris Johnson. sibhalile izikhalazo zethu kupetition yonaleyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ulegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon eEngland sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihloko zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community.
Ungathi belibangaka baphatheke ukutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngade sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokhe bekhona phandle ezulwini. Kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yangkhona incane, abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla, abantu bathwele amabhana, amanye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media. Abantu baphumile sibili, abanye basuke eKhatshana, abanye basuke Portsmouth, abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ubusuku bonke ukuthi bebuye khonapha eLondon. Abantu babuyile ngentsela.
Unkosazana Kimberly Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane. Khonapha eMelika, abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe. UMike Wove weStudio 7 uxoxele omunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela, umnumzana John Womera.
Izo lami ngu-John Omera.
Kuyini okulethayo lapha ngasesigodlweni e-Washington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi leyi bantu benkosi sicela kungena enhlizweni zenu, engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo le esiyiphilayo akusiyona mpilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile.
Kodwa ubona ngani utshengisela lokhu okwenzekalayo lapha e-Washington DC? Ubona ngani kuyasiza?
Kuyasiza, kuyasiza.
Ngani usisho?
Kuyasiza ngenxa yokuthi nxa uthuli umuntu engazi ukuthi khona uphakathi kobuhlungu, uzwa ubuhlungu enhlizweni yakho. Umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani. So definitely
wena njengomunye otshengiselayo namhlanje isifiso sakho yisiphi?
Isifiso sami ngesokuthi sipheleni impilo yokuthi khona uzitshele wena ungumuntu ukuthi khona okutholayo angitsho ukuthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni, hhayi impilo esimple and straightforward. Uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward, ngiziphilele impilo yami kahle, hayi ukuthi ngineshopu ngiyehluleka uthengisa abantwana isinkwa.
Ubona ngani yena umnumzana lo osengishamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakho sifezeke?
Ulaso sibili, ulaso kakhulu.
Yebo, unantagale
usetshengisele ukuthi akalaso leso sifiso ngoba ngesikhathi engena yena uthi khona ezityela yena uthi ngineseungupresident wathembisa ukuthi ngesuku 100 days uzabe setshengisele ukuthi khona hhayi useluthi impilo engcono. Kodwa kula kwenzayo instead izinto zatshintsha, udube wangkhona wayengezelele ebantwini.
Yini umbono wakho mayelana nalokho okwenzakala khona namhlanje?
Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathani njengabantu, sesithathana njengenyamazana. Uthi inyamazana idonki uyayitshaya, uyitshayele uthi ikhuza amanzi, uthi natha amanzi. So usushaya lo muntu, umuntu ozihambelayo umtshaye.
Umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele-Tanzania. UMnangagwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela iseMelika, eseBhilithane lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuthi vele sokuhambelana lembele yakho neZANU PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapholisa libalisa ngoba umthetho vele sizaguculwa. Vele besithi funa umthetho wakhona ozaguculwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugceyeni. So sokutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla leZANU PF.
Lelo liqiniso ngoba mina ngithe ngimi khonaphana sime nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke iuniform le siyibona le ngaso mapholisa angathi ngamasoja bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phesheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota leZANU yiyo evama ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kutho okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwiZANU PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe ama-sergeant abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba simi isikhathi eside abantu besihlezi phansi bezihlabelela kungenzele lutho kwasokuthi phutha nje abanye sebezotshaya kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Livestock namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilitshumi lasificamnwembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le entabazinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanji unkosikazi Gladmore Mushowe ugwebe unduna Ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. Udumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi Ncube Law Chambers ebelimele unduna Ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Izakhamizi ade zethe sicala lo linduna uKhayisa zigwetshwe kweminyaka emibili inyanga ezisithupha zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezafa nabethola bele cala elokuthi lize impahla ngomlilo onye violence. Then ezinye inyanga ezi-18 kuthiwa kufanele beyenze i-community service ezikolo nasesibhedlele entaba zentona. Kodwa for uChief Khayisa ukhitshelwe inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele athola le cala elifana nayo. Then e-18 kuthiwe kufanele eseve phakathi. Vele uChief ibinengayejele besesitshele size amaphepha eyaphila ngobethemba sithi kakhanya asozethola i-justice sifile siqalile bekusekusebenza amaphepha eyaphila esahambisa e-court kusobala kuwonke umuntu ade kuye enkundleni ukuthi lesandla esinye sithikileyo esade sithungamela izinto enkantolo.
Abantu abezelalela ethonisiswa uNdiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi umnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba unduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. Umbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe, kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni, iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinesaka. Leli lidlala telalo elitsha elinesihloko esithi Ungakonani, liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Sibuze umkhokheli wekwejani band usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle, sibi hayi labantu sebejayele, sebesijayele, hayi siyawuqhuba sibi, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe. Siyangena kubodinga, sibhoda sibuya siye sifolia forward one.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Hhayi, babuya ngokuningi fela abantu, kunje lokho bedonselana besibiza lapha lapha. Into esihlupha yona la amafutha nje ezimoto ukuthi sihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangaki?
Ngangaphamba nithi ngibona ingafika kubo 89 khonapho.
Ondambo buja wakabone kwane mboje usiende ochepereka kubona. Ndambo buja wakabone kwane mboje usiende ochepereka kubona.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu ezisuku sasiyandisukathengisa kugrama uzetenisa igrama, but manje atesokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela, abantu ngabe thola inamba bayakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
077 81 34 534.
Kuziphinde Ncube.
077 81 34 534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya, liluxubanisa lesitonga lesindebele lapha lalaphaya. Baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi Zunu Zose.
Bazana njira shule afana jamasamina kushe zoboria tususuye.
Kwejani band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukubika okweminyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.